lakhathesi khanya uyehluleka ukuyithola imali. Abantu laba abalezimali zonke lezi, imali le kayihlali ebhenki i-cash. Isikhathi esiningi i-net worth yakhe lena, i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu. Ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupta ama-business. I-Atlantic idili lakhe lena e-New Jersey, ele casino e-Atlantic City, vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wagcina amabhenki engasamniki imali, even lama-business wayengabhadali. Wagcina ungazukhumbula ukuthi ngumuntu obesephiwa imali eGermany, i-Deutsche Bank leya. Yikho lapha ababesiba lama-concerns of ukuthi ngoba i-Deutsche Bank babesithi kulawo ama-operandis amaningi awe-Russia. So yikho lapha ababesuspect ukuthi imali abivela khona. Ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili, hhayi khanye lobo nzima. I-half a billion dollars cash asiyo mali encane. Imali le ayitholayo, uyathola sibili imali ama-donation ebantwini, kodwa uyabona ukuthi ama-case akhe awuloya ukuthi bayidla njani. Njalo ulana uJean Carroll angithi ule 100 million i-90 something million plus isibe kabili elokhu edliwa. Ukuthi ayithole i-cash uzamele IPO kumbe ayiboleke, and ama-intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le, ikakhulu ngama-case wona la alokhu ekhwela. No, sizabona. Angithi kuthiwa ubehlangene lo Elon Musk last week. U-Elon Musk laye ukuthi 43 billion lena azayithola ukuthi athenge i-Twitter. Angithi wathengisa ama-shares amaningi. Akula muntu ole who is that much cash laying around.
Kodwa nxa sikhangele lona icala aletheswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini, njalo lokuthula imali enganani, ubona ungani khonokho kungani kungenza ukuthi abantu bengamlandeli kumbe bengamvoteli, kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo. Ubona kubangelwa yini lokho?
Uyabona uTrump ama-business akhe ekugcineni lapha obese umuntu othengisa i-label, ibizo lakhe, i-licensing kuphela. Uyazivulela yophela ihoteli and then usufake i-Trump brand and ebese ebhadala. Yikho abakade esekwenza. Imali ibisimehlula sibili. Uze waba ngumuntu o-survivor, uvuswe i-show liyana i-apprentice. Liyani show abaningi bathi yadizayinelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace, not just the audience. Bathi abantu bakhe babengela mashuwa ngesimo sakhe, i-standing sakhe, and khonokhena ukuba kwakhe ukuthi you're fired, ukuba ku-apprentice bamenza ba ngu-boss for years, they built up his persona. And babefuna ukuthi balandele i-script imbijane esikaregen ukuthi umuntu ovela kuma-TV lama-movie. So uthe efika ubesevele selabantu ade vele bebukela i-show yakhe, like him or not, akade vele seyemlandela. Kuyafana nalathi omkhadoda nangena sasimthanda sihleka, vele sigijima ithi ana umkhadoda useyaqalisa, kodwa engumuntu ophongu hlale imayirwizi senza into ezingelangqondo. Okuthi nxa laye wayesesiba ngumuntu osemile laphana sonke sathi hayi umkhadoda. Nangena-ko kwakufika kwakumbani lwana omunye lwana owayesindebeleni vele enza ingane engane vele kamkhulumise engane uyalwa laye, kodwa vele sasihleka, yabona. So umuntu onjalo yikho bakwenza ku-Trump, they built him up and then lova a caricature but abantu abanengi is support ulayo and then obviously ama right wingers they married a narrative yabo umuntu owamnika i true power ngu Mike Pence uPence nguye owabuye lama Christu u Mike Pence brought the Christian right ama Christians but imthandazeleni bafaka amavesi and now abantu bechurch ngabantu bokukholwa ungazikhuluma umlimi umfundisi ethi umlimi uthe finish so uTrump yiyo i-strength yakhe lapha ukuthi i-propaganda le-Christian faith sebayihlanganisa dangerously to where you know ulokhu ebabambile abantu.